Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 23 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena bengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uyele lale uyenze lokhuyana. Akula nto nje lenye esikileyo phakathi kwamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entathelizindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Mnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028. Lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe iConstitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 Mnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena bengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamanzi ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yentane ebikhuluma le ntathela izindaba ikhuluma lama editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thine singakakubona. Ngakho yona leyana indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyele osethe ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazinyo. Ngakho ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwana. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane ikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lomphakathi le nkulumo ezinjengazonziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni, inganunu esitaladeni kuyabe sokunuka kantungwana, sokukhona okufileyo sokunuka, sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini, ingumhlola. Nxa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Nxa izihambela yona la mabutho ahlomileyo sokulabo makuphuna kuyabe kungasalunganga, kusengumhlola, sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
UDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Abalwela amalungelo entathelizindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga uMhlanga ngoba wephule umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. uMhlanga usebenzela iphephandaba leNewsday. Ukudingwa kwakhe ngamapholisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Blessed Geza, yena othi uMnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. sikhuluma nje ugeza laye udingwa ngamapolisa emethesa icala lokuthuka umnankagwa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintathela izindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulale ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumo weZimbabwe ayibona ngakhona le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Bakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe, kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo. UMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
UMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthu na umbuso kumgabe. Kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntakamgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamdlulokhu emhlonipho umgabe is a father figure to him. Okutsho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ehofisini kamgabe, waba ngusekretary wakhe besemozambique, wabuya elizweni waba nguminister we-intelligence, kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uye lela luyenze lokhuyana. Akulanto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kamnangagwa lomgabe.
UDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintathela izindaba.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyanamukela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatsha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatsha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatsha belikhumbula ukuthi angathi isikhumbuzo nje kulilanga elingalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasivelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zezisiketheyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba iyouth la kayibona ukuthi iphila kanjani. Yabo hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abasethe kuyibona abayenza le mpimbi besihlanganela benza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lezidakamizwa. UMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona alright, kodwa hey inkinga into yamanzi asalawuni leyo. Isathi ni-counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu intele ukuthi ishiyana lento lokho ngena action. Mele kube ne-something yezo yenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane naye. Mhlawumbe ukuze kunqande le zinto kudinga bona laba abantu abadlalisa lezo zidakamizwa bavaleke. Yabo yinto engayinqanda, kodwa hhayi ukuthi umuntu kade hhayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese kuyekela. Hhayi kungaba nzima lapho. Kodwa lona vele indawo yezidakamizwa hheyi kumanje kunzima ngoba into yamanje hheyi kunzima ayilaleyo.
Njengoba intsha iyo eningi elizweni, ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani?
Yeningi kodwa incindezelo esuke isibe khona intsha yamanje asalawuleki, ayisakhontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane ama-project, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi from kuma-drugs, kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi ogoqela intsha nje. Ezilongo bethole imisebenzi, baba busy ngemisebenzi, bathola ama-project, bathola into abazifisayo ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjonga lezi ezikhona manje. ngoba hey sabhekane ne challenge kakhulu ende yabona amaoke eminyaka ibuya nje lokho esekubona kusase kuncane kukhona okukhulu okusaza ufika ukuthi abadala vele kumanda ngeke usakhona ukuyicontrol inja manje hayi sasenzima kunzima vele angeke kumbonana ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhupho
ekwini okufanele kwenziwe ukwenzela ukuthi intsha ithuthukiswe elizwe
hayi intsha mele bezilize amathuba omsebenzi ngoba ekhaya awekho amathuba omsebenzi ngaphandle komsebenzi ekhona sekumele kufakana kodwa angeke kusaqashwa njengakwamanye amazwe yabona ngoba masibhekisisa kahle kahle akasilela kwezithambisom yilokhu njeni emsebenzini amisebenzi ayikho yikho sophoxa ukuthi intsha yonke igcine isiphuma isheza ukuthi ngamadlela aluhlanga kuthola ukuphila okungcono ngoba kumanje lapho esiphila khona heyi kunzima nangaphandle kwamazwe lapho esale sibalekela khona kunzima ma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyazi ukuthi kube la kuleyo ndawo ukucabanga ukubela futhi emuva ekhaya lakho kuthele kunzima kakhulu
kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya eZimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephumela elizweni benelise ukuthi babuyele ekhaya
esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nesinto njengalwenza kuthina abantu abatsha medisi singafisa nokubuyela emuva siyosebenza makusa amathuba omsebenzi ayavela
kusigaba sabatsha besixoxa nomnumzana Prosper Ntini okwenhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana ekwele South Africa ngosuku lwabatsha olunanzwe ngolwesihlanu asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo lwabatsha olibhalelisayo uJabo Kancube waseWashington DC
sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha siye kwezamasiko
sigcina amasiko
kwenze
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lami njengenhlala yenza uMthembu Sithembayo namhlanje lenhlanhla ngoba ngilomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukhona ngale ke eGwanda ingcwethi kwezamasiko esintu ngoba Mkandla sizawamukela uhlelo wakho ye siyakhumbula kudala ke abafana besakhula amajaha wawuzokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume into ezinjalo kambe kusayenziwa yini Mkandla njengoba sibona into abafana bakulezi nsuku babangulenga nje
ye awu dube ungatsheli phinde lelo ngoba sengathi kuyadanisa ngoba omalume labo sebekhanya nje bepho ngoba ngabafana ye izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu ebali khalimele sibili nxa senza izinto ezingayisizo besenzela ukuthi amaja akhule elobuntu ukuthi labo nxa sebesiba le mizi yabo izinto zihambe kahle akade sekusiya kusobela kungaba khona lapha lalaphana kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela
singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukwenzela ukuthi abe ngumuntu osibili ebantwini
ijaka nxa likhula kumele liqalise khona egumeni lingaqalisi phandle le okunye phela kwenza ukuthi lokho ekumele kube ngamajaka kuphouba amavaka nje yikuthi imithetho isiyayekethiswa lapha egumeni uyacoka ungumfanyana kubuya ebusuku njengalapha emadolobheni kuyaqoqoda kuqoqodela abazali sebeyilileli endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe sokuqoqoda khona okungabafana lokhu kumele labo abazali nxa bengabazali ukuhlalisa phansi umntwana umqondise umxwayise ayisuko kumzonda yikumakha yikumthanda ukumyekela yiko engathi mina yikumzonda ngoba uzakhula ephongoba ukulenga njengoba usitsho azenzele izinto ezizilayo ufice sephonga ukungena lapha ekhaya usephonga ukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasozabe yintanga yomntana wakhe
ye siyakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha ahlala khona abantu nje xa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo Mkandla sokwaya ngaphi konke lokhu
hayi une khonoko ubambela izinto phezulu dube yikho kathabalalisa khona lokhu mina lawo esasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayikondanga sasibanjwa ngoswazi lwephale engabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lomzali wakhe loko sekwaguquka kwantshintsha ke lo hulumende ke kulele lakithi kazanga kwenze lula ebantwini wagijimela uzama ujabulisa bona babasakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu lalokhu uyabotshwa mpho-ke ubotshelo wakho umntwana ongasitoa wakho-ke andisikubonile kulowo mama owabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwitshwa sibili wavalelwa ekami kutsho ukuthi layo uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshengileyo endaweni ukuthi isakhelo yabantwana isibulalela abantwana.
Ye, siyamuzwa-ke lo ngubaba uThandeka Zintimkandla, ingcweti kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke eGwanda. Sibonge kakhulu uMkandla, ungadelelwa kusasa, inkosi yethu.
Ngiyabonga Jakala, nithi ngiyabonga Mvelase, ngiyabonga balaleli.
Ye, belilami uMthembu Sithembayo uKeeps Dubey. Ngethemba lokuthi siyahlangana kuhle olufanayo ngeviki ezayo. Okwalamhla kwanele.
Sibonge uKeeps Dubey ngezamasiko. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeka Zintimkandla.
Yena inhlala yenza sibingelela ngesihloko senkosi yami ethandekileyo. Kulolu hlelo lwanamhlanje uvuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisitho ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela uvuselelo. Njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi kumele siyidobe mhlawumbe siyithinte ithumbe siyithini kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe eyiso isimo sakhona. Namhlanje ke sizahlangana ngokuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesika-11 verse 28. Matewu isahluko seshumi lanye indima yamashumi amabili nesificaminambili kufundeka kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obuthiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela kuwomabonakude ubalela kuwamafoni la esiwathwalayo uzafica ukuthi imvama izinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje, abanye lobuthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abubuyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokulala embhedeni omuhle, ecansini elihle, bendaweni enhle, wembathe okuhle, qamele emqamelweni omuhle. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi usenza khona lokho inhliziyo yakho ingasindwa ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezisinda abantu. Abalutshwane abantu ongahlangana labo awutsheli ukuthi konke uhamba kahle. Yebo, kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi, kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyafica ukuthi abantu basindwa izinto eziningi. Siqalile khonapha emindenini labesihlala khona, kuningi okuhlupha emindeni. Izihlobo zami, akula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni, ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu. Sengitsho nje bona ubunzima bokuswela okokudla. Okokudla njengoba siphuma ekusomiso ebesikuso abantu babengavunanga lutho. lamanzi abesehlupha abantu bewahambela indawo ezikhashana kwezinye isikhathi bayaswela abanye benada lamanzi angahlanzekanga amanzi abazali labantwana lalaba bakha amanzi ngixabana emagumeni uze kuthiwa umuntu odlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu kodwa-ke abantu fice sebethwele nzima ngakhona lokho ukudla ngokwakho kakukho imisebenzi yayikho imali yayikho izikolo zivule abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana bayezikoleni ngoba imali zenhlawulo zesikolo kazikho kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi abantu sebezisebenza kadalo zisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise kunzima ebantwini abantu bayakhathele bayasinda size sibalele ukuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo kodwa umathewa besisithi hhayi okunye kubangelwa yikuthi asikwazi ukuthi ubunzima lobo suso akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ubana inhlubo zakho uzihambise ujesu ubone ukubana asozobela umehluko yini asikhulele baba thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze sinike amandla okuqhubekela phambili ngojesu ngiyakhuleka amen
sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa loThani Banda yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza okwamagama athiye abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphenduke babe yiziphukuphuku nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapha koBulawayo ngidlale emakhokhoba laphana ngaqala ukufunda eSt Patrick's emakhokhoba laphana ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt Columbus High School ngaphethela khona imfundo yami kodwa ngaqalisa ngidlala kuma-juniors kulenyaka ama-juniors ayithinga okuthiwa i-Talk of the Town ngibe ngaqalisa khona ukudlala khonaphana suka kuma-juniors laphana ngadlalela i-Monarch United suka ku-Monarch United ngadlalela i-Igis suka ku-Igis Football Club ngadlalela iqembu le-Bos ngo-1986 iqembu le-Highlanders yikho sathatha amakapa amaningi alaphana sasidlala sibili kukhanya sibili sisuka laphana kubhoso laphana idolo lami lasengihlupha ngasengivikela kudivision 1 ku-Igis ibhola lami laphelela khonaphana.
UThani Banda wadlala indima enkulu kumaselanyama leli qembu lathatha inkezo eziningi isitsho esithi udiwo olufuze imbiza sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu.
Emulini yami ngumntana nami okuthiwa nguDina Rose Banda ukuwangena kunational team eZimbabwe ama-Mitorias njalo ngilomfufa nami khathesi kumthodo Banda uyadlala khathesi.
UThani uthi kunabadlali adlala labo abahloniphayo ngoba babelazi ibhola okuzwayo.
Jabulela uDJ Raman Kumba uElvis Weshe uBoy Ndlovu uLazarus Wampofu uFrancis Parkins jabulele lalaba kuhele njengadlala labo uMadinja Ndlovu Peter Nkomo uDouglas British Mloyi uJerry Spanda uSames Spanda yibe ngathi ngabajabulela kakhulu. Kanti wayengihlupha angulwana uSanje Marini uyangani uyangikhathaza ngaso sendlala ngale eRufaro Stadium uyangani hayi uphuma ngokhona kwakunzima but ngangicina ngiphumile kuye khona phaa.
UThani usola kakhulu abanye abadlali bakulesi suku bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu.
Thina imali sasiyifuna but sasingatholi yani imali eningi kakhulu thina sasiconcentrate ngebhola lethu sasiconcentrate ngokudlala njalo ibhola lethu lali abantu babekhorisa ngasidlala abafana kabatraine beqine bengakubeka imali iyafunakala but abazama ukuthi beimprove imali bazayithola bengadlala bekhanya ukuthi badlala njani imali bazayithola imali bakhona sebethenga ngamaqembu vina phandle bayathola imali.
UThani Banda olesikhathi wathatha umhlala phansi njalo uhlalele lemuli yakhe kwantuduzathunqa ngiyimela yesitho 7 ikamramu Ezra Chisa Sibanda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo.
uNkulunkulu baba. Siyakhuleka baba sicela kuwe mihla nemihla. Siyafisa baba ukubona intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Kodwa sinawo amandla baba nakho siyalingwa. Siyafisa sonke baba ukubona mangabe sihamba singenasi izono kulo mhlaba. Kunzima baba, siyamenya imihla nemihla sihlangana nezifo Nkosi. Noma sivala amehlo baba kuvela amathuna. Siyakhuleka uNkulunkulu sicela kuwe Jehova namandla.
Amen. Amen. Amen.
Sanibonani kustudio 7, ningabe ninjani? Lo okhulumayo ke ngu-Edwin Mugaza, ngokuhlala ngise-South Africa ngase-Eastgate, kodwa ngidabuka elizweni laseZimbabwe esilobela endaweni yaseLahleka, ikhonapho engidabuka khona.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangangithola kunumber ezithi zona +27 62 95 31 531 532. Ngizophinda njalo +27 62 95 31 532. Njalo abaya befuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi, ngicela isupport kakhulu kakhulu kakhulu. Nxa lingekho akukho lapho engaya khona. Ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona. Ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami. Ngibonge njalo nakuma supporters kunye ke nefamily yami engisupportayo. Ngiyabonga kakhulu.
Sefulela na sotra.
Mugaza esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.